Okunye okwangikhona okukhulunyiweyo ukuthi kuqakathekile ukuthi kubanjwe imihlangano hayi emathebhelelendi kuphela kumbe enkabazo kodwa abantu bemasingo kuqakathekile ukuthi bebekwazi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Kuqakathekile njalo ukuthi abantu befuqe ukuthi uhulumende amaqiniso wonke aphume. Kuqakathekile njalo ukuthi kuyekhulunyiswa abantu ilizwe lonke libekwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okurongo njalo kuyinto wonke umuntu weZimbabwe atheke ngakho akufuze ukuthi ebe yingxenye yakho yokudinga isisombululo sakho. Kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube le National Museum yeGugurahund. Kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube lilanga lesikhumbuzo eliqakathekile kukhunjulwa umbhuqazwe. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi uma kusenziwa imikhosi enjengale kube labonozindaba bangaphandle kwelizwe i-foreign media. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile futhi ukuthi izinhlanga nganiso ezifuqa loludaba iziphathiswe ngendlela ezishiyetshiyeneyo. Okunye okuthiweyo ukuthi hayi iGugurahund ingabe yenzakala emhlubulweni emaNdebeleni kodwa it's a national thing. Kuqakathekile ukuthi kube lezinhlelo ezingabe zisenziwa ngoba kulokhe kuhlezi kathesi umbulali ucatshe ngento yetribe, umbulali ucatshe ngokuthi kube yinto yemathebheleleni kodwa kuqakathekile ukuthi kwazakala ukuthi umbulali ngohulumeni njalo labantu bemashonaland kuqakathekile ukuthi bebe yingxenye yokulungisisa udaba lolo. Kwazokukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi different sectors and stakeholders bebe involved like i-academia etc etc.
Ngokubona kwakho ungathi imihlangano efana lale kukhona engakufeza ukuthi udaba lweGugurahund lilungiswe?
Imihlangano leyi ngowami umbono ngibona ngazathi iqakathekile ngoba yonke into ukuthi kuze kufike lesi sikhisibanga imhlangano odisenziwa njalo ukuthi kuze kube kulokhe kubuya imbono emitsha new ideas lokuthi kwenziwe njani imhlangano. So imhlangano singaza ke sayidelela iqakathekile ukuthi manje iqakathekile ukuthi yenze izancedisa ukuthi sicine sifinde i-answer.
Ubona ingani uhulumende engakuvuma lokho kungenzakala yini ukuthi kube lelanga lesikhumbuzo kube le museum nazo zonke nje izinqumo ezibethwe?
Eqinisweni kangaka ngelelanga ukuthi ekuvume nje lula njengomuntu evuma umsebenzi kodwa kufuze ukuthi abantu bempressurize esibone isizathu zokuthi ukuze kube lokuthulela izweni kube lokwakha isizwe yokuthi sikuvume ukuthi silembali zethu ezingaqondanga sisihlukumezene singabantu abamnyama ngemva kokuthi athilizwe kodwa kade sesizama ukwakha isizwe kakatsha. Khonoko kuqakathekile ngoba it's not about looking in the past kuphela but ukuthi izizwe ezizayo zibe kwazi ukuthi never again into enjalo yenzakala. Ungakhangela amazwe njengabo Rwanda, amazwe amaningi akuvuma ukuthi hayi bantu sihlukumezele kodwa kasingaza ke sathi siyakhilizwe sichiya abanye abahlukumnyeziweyo labahlukumezileyo. Kuyadingakala ukuthi one day bekhangelane ebusweni bethi ndoda salimazana kodwa kuyini esingakwenza ndawonye ukuze sakhe ilizwe.